ingatsha zebandla lakhe zingapha besikhanya zinganisise lokukhonona zingakazi ukuthi umbuso uthethe ngalipi bonani usebuye lapha walungisisa khonoko njalo lumsize kakhulu ngoba umhlangano lwa wenza izolo usuke wathola izizalwane zezimbabho eziningi ezipithekileyo zabuya zazomvakatshela ukuzombona kwaba yinto enkulu kakhulu khonokho ngibona ukuthi kwenza umahluko phakathi kwakhe lezinye iziphathamandla zamanye amabandla kwele Zimbabwe ezifike kwele Britain zehlule ukwenza okufanayo ukuthi zibize uZulu waseZimbabwe zifake ndawonye ezikhulumisane naye siyazi ukuthi inkosikazi Mchiru wabuya azangenza okufanayo umphathi ntambo wezokudlelana namanye amazwe uGeneral Sibusiso laye ufikile wathwakala nje semahofisini amakhulu kazange aphuma angene emphakathini akhulume nabantu ngendlela uthambisa ayenze ngayizolo
iMDC Alliance ingaba njalo idinga imali yokuyixhasa kunhlelo zayo zokhetho. iZANU-PF layo ivikwa ithola imali evela phandle kwelizwe lanxa kulomthetho oyenqabela ukwamukelwa kwemali evela phandle kwelizwe ngamabandla ezombusazwe. Ubona bekhona yini abakhona ngapho abazayixhasa i-alliance ngemali?
Imithetho yokwalisa ukuthi amabandla athole imali evela ngaphandle lagcinanga kangako kwele Zimbabwe njalo kayilandelwa. Ngokwazi wami awukaze lowo mthetho usetshenziswe ukugcoba umuntu loyedwa nje icala. Ngibona njalo ukuthi lanxa kunjalo nje izimali ezingathunyelwa kwele Zimbabwe zivela kuleli zile ndlela ezilula kakhulu ezokuthunyezwa ngazo ngazi ukuthi umthetho lo siqiniswa efana lokuthi zingangena ngicela ukuthi ziyabe zivela kungatsha zebandla nakuchamise esifana logatsha lwe-United Kingdom ne-Ireland. Ngaleyo ndlela iyabe imali ekhanya iphuma kumaZimbabwean. Leyo mali kayivimbelwanga yilo mthetho othi izimali ezisuka kwamanye amazwe ekazivunyelwa ngoba le mali iyabe ingasuka kwamanye amazwe iyabe isuka kuzizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe